bembona ngani into ebalulekileyo ukuthi kukhulunywe ukuthi li province iza ibisela njani ibulawayo South, ukuthi ibulawayo South ibe yi-6 elokhuzeni ekhutshwa yi-MDC angithi ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa, ukuthi iward 28 le ehluthunwe yizo ezandleni ze-MDC anje iyabuyela njani ukuthi ibe yiward ekhokhelwa yini i-MDC engaphansi kulokhuzeni kwe-MDC. Angithi bengicabanga ukuthi into eqakathekileyo ukuthi kukhanye ukuthi sokule bukhokheli obuthiyeneyo ukubambana kuprovince. Ngithemba lokhana lezo umkhosi sikhathi iward 28 ithathwa yizano, bembona ngani lokhu bekuyaba ama-agenda okuthi abantu bengakhuluma ngawo, hathi ukuthi sibe sikhuluma into ezingazange zilotshelwe ku-national. So kathe simbonani u-chairman ube sekhulumile ukuthi i-next agenda ukuthi sibone njani ukuthi sithabise ama-supporters ethu ngendaba zika-WAF 28 yokudawayo South le iyaaba yizanuphilisa ngenxa yokuthi bekulezi gwenxa ekade zikhona endleleni yethu.
Ye, izigwenxa lathi sizibonile lizazivala njani izigwenxa lezi, ikakhulu ezokuthi kuyatholakala abantu ababili kumba abane bencintisa isigaba sinye, liza kwenza njani khona?
Into ekhona laphana ukuthi ilokhuzeni ningathi ama-supporters angithi nga ekhangele thina angithi simele sinike a-AFP yona i-leadership angithi yona i-province imele ikhokhele ibe yiyo ephambili ukukhampena. Kuzananzelela ukuthi laphana akuzange kube lama-campaigns, into eyiyo eyasolwa ngubani u-president wethu ukuthi lokhu akuhanjiswanga ngendlela. And sithe sikhangela kulokhu zenini ku-congress abantu abayiba abasisapota abakuma-structures bayisola naleyani into and bathe beyisolile bathe sebekulungisisa bakhetha i-province enjani entsha angithi. So mbona ngani owathe sisilakho elithiwa yi-confidence ukuthi sizakulungisa ankolo ukuthi sizabuyela kulolwane uhambo olohamba ibona labana abayibo abayekela ilokhu zenini i-CP ithathwa yi-ZANU-PF. So mbona ngani ngolwesine sesike sahlala phansi siyabe sesitshela ama-supporters ethu ukuthi uhambo lwethu lunjani, kodwa asibuyeli khona ukhane eunjani ukuthi siyekethise izinto siyekele izinto ezithathwa yisana, lokhu asingazake sikwenze. Yikho ubona ama-supporters ahle anjani akhetha a-new leadership ukhokhele obutsha athi ubukhokhele obekethisa izinto obekethisa ukuze i-CP icine ithathwa yizanu-PF.